thina sibone ngazathi ku MDC Alliance izinto zihamba kuhle ngoba ama rallies wonke aba lempumela yense abantu baba banengi ubukhokheli bobakhona sakulantwembe singathi yenzakala sibona abantu besethuswa yilokho kwenzakala kubandla se-MDC ikanti-ke lakho ambona ukuthi-ke into enkulu yinto engaphambanisa umanyano we-MDC Alliance. Okukhulu yikuthi umongameli we-MDC uTsvangirai uyagula usesibhedlela yikho usekhethe omunye wabasekeli bakhe ukuthi abembambele ku-alliance njalo abembambele kubandla lakhe. Asiboni nje kusuba le nguquko ngoba siyananzelela-ke thina njengebandla le-PDP uChamisa ngumuntu obetholakala esiba khona kunhlelo ze-alliance.
Mnumzana Chabangu, wena ubona njani udaba lolu? Uyakhuluma lapha uMnumzana Ndlovu ukuthi hayi kukhanya into zihamba kahle.
UNdlovu ugide ezidakezela, akulanto enhle kumbe engithi eqondileyo kumbe ecacileyo. I-MDCT athi i-MDC Alliance libandla elikhulu eZimbabwe, libandla elazakalayo, libandla elalwisa ngo-1999 uhulumende umubi waseZanu-PF. So nxa ibandla le-MDC elilikhulu ade liyilo abantu ade belikhangelele ukuthi lizaguqula izinto lokulwa lokudlwangudlwangu kuyabisela istruggle sethu emuva, kwenza ibandla libe weaker nestruggle nemizamo yokuthi sikhulule iZimbabwe ibe lula ilulaze. So ngizaqala ku-MDCT ezinjengibanga i-alliance izaba weaker nxa ibandla eliyilo elingumkantsho waleyo alliance lingavumelani kuliwa inkomo ziseqa isibaya, omunye xa kusiba lezinkunzi eziphumayo khona kumele kube le nkunzi eyi-1 kusiba lelanga eliphumayo elinye ilanga lingakaphumi. So lokhuyana asonto enhle. So ngilusizi ukuthi MDC iphakathi kwe-leadership crisis. Lokhu kubangelwa izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi sa-personalize inhlanganiso. Kuba nzima ke nxa inhlanganiso uyithethe wayenza wayinika isibongo yaba ngeyakho ukuthi inhlanganiso leyana mhlana ususehluleka, mhlana usugula, mhlana ususehluleka ukuthi uyikhokhele kube le munye umuntu ongenayo phakathi. Kuba nzima ngaleyo ndlela. Okwesibili, nxa ulida inhlanganiso kumele kube lalokho esikhona la le process of succession ukuthi hayi nxa mina ngizaseva kumbe ama-terms amangaka bengingasakwanisi ukuthi ngiphumelele ngiye phambili, kube lo kube yinto ekhulunywayo engafihlwa ukuthi hayi inkomo phela inkunzi le nxa isikhulile singasakwanisi ukuthi ilandele amathole hayi isibulala isiphunzisa amathole asifakeni ithole.
Nanto-ke udaba Mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokhu?
Ungathatha umthakathi umhambise enkonzweni ke afika akhuluma ubuhle abubone enkonzweni. Eqinisweni kanye kabubone ububi ngoba izenzo zakhe lezenzo zenkonzo kuyabe ahambelani. Ngitho phela sikhuluma ngobaba usengezo, yena ngithi umanyano we-rainbow, umanyano wabomjuru, umanyano osungena okasipweri, umanyano osungena oPatrick Zwawo, umanyano osungena i-G40 kabhali yeZANU-PF. Ebesikade sigijima emgwaqweni sisithi umgabe kaphume uphumule umgabe sesisebenza labo lamhlanje. Yikho-ke ubuhla ngekabufone ku-MDC Alliance. Xa sikhuluma-ke ngokunika-ke ibandla isibongo, thina abanye kuyazakala sakusola kudala uThabangu engakaxotshwa khonalo be-MDCT bababekuthabela bekufuna khona lokho. Sikufake aside, i-alliance inhlelo zayo kaziphambaniseki. Okuphambanisekayo kumbe ngithi inkulumo ezikhona kumbe izenzakalo ezikhona sizibona zisonakala kubandla le-MDCT ebukhokhelini hatshi kubasekeli. Ngithemba sibonile-ke ubuningi babantu bukhona esitungwiza ngeviki eliphelileyo belanda irali ye-alliance.
Ndlovu, ibandla le-MDC namhlanje ungaquma igazi lami xa liphuma liphuma libhalwe ukuthi MDC ungeke wakukhipha lokho phakathi kwami ngicalise i-activities yami ngi-MDC lokho akutshintshi kufana lokuthi ufuna ukungitshintsha isibongo sami ukuthi ngesakoThabang ngenxa yokuthi sengingakhuluma nabantu bakwesibanda ukukhuluma kwami nabantu bakwesibanda akungitshintshi i-identity yami.